ngakhangela lusukele izolo thina siye ma-church lapha bahle baluqale khona ngale bebatshengisa imfanekiso khona ngale bakhumbula kakhulu labo abalwela inkululeko yaleli lizwe sukela ukudabuka kwalo besuka kumabhilithane ama-British ebeqhamuka kuwo besiza besiba independent besiza namhlanje baliqakathekisa zibili kakhulu.
Nxa ukhangele indlela abaliqakathekisa ngalo leli langa uqathanisa lelanga leZimbabwe elifanayo, umehluko ungaphi?
Umehluko engiwubonayo ungathi ulapha ekutheni lolu suku kubo kalugugi. Ngaphayana ngakithi ngibona ngathi uhlupho usuku lolu solugugile, lungathi luyaguga. Engikutshoyo ngokuguga ukuthi ukuthakazelela usuku, imicimbi eyayisenzakala ngalolu suku sisanda kuvela kuzibuse. 40 years down the line, uselamdlaza lwana ukuthi sathola uzibuse, sathola inkululeko, akusela mcimbi, akusela zinto ezinjalo. Ngiyakhumbula sebele kusese ukuqala kwe-independence, abantu babeminyana ema-stadium lapha, kuhlatshwe inkomo, kwenziweni, kuye nemgido yonke lenjalo. Khathesi luyadlula nje, abantu bengazange bazihluphe ngokuthi uzwe bethi angisoze ngiyetshiswa lilanga, mpo ngitshona ngitshiswa lilanga khona le-stadium.
Zikhona yini indlela ezingenziwa ukuthi ilanga leli linanze ngemfanelo ekhaya, ikakhulu singathi thina kungaba lomunye uhulumende omutsha?
Ngibona ngathi into sibehluphayo kakhulu eyenza izinto zonke zehle ziye phansi kuthatha lalo leli langa lokuthakazelela amabutho kumbe independence kumbe okunjalo indlala. Abantu bavele ngabasela lutho abalicabangayo ngaphandle kokuthi bazame lokho okuzakwenza ukuthi balale kumbe batshone benzile, ukuzamela abantu ababo ukuthi kungathi ngelanga lona leli linjalo kulele ukuthi uyezamela abantwana, ukuthi uphinde usiyatshona ubukele amasosha kumbe ubukelene laba abagidayo kusuka kube nzima.